Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesihlanu mhlaka 12 Nhlangula 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, selinga makhulu edlula amathathu 332 inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Kubika abogatsha lwezempilakahle emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.6 million.
Ambona ukuthi umkhuhlane wecorona uyavalela abantu ukuthi bebe lamanye ama freedoms, especially isikhathele ama freedom of speech.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ilizwe lizavulwa kancane kancane ngonanzelelo, njalo abazisebenzayo abagoqela abaphila ngokuthengisa kumele babhalise kuhulumende ukuze bavunyelwe ukuvula.
Le album engayirelizayo okushwa ngundebe zami, album le engayenza ngo-2018 ile ngoma ezingu-10. Phakathi kwengoma khona kwe-album yona leyo kule ngoma okuthiwa Ngikhethe Wena. Ngikhethe Wena ye engayenzela ividiyo, ye yayenza udumo sibili.
Kuhlelo Woza Friday liviki silomculi owayengumdlali omkhulu womdlalo wenguqu kwele Zimbabwe, uCharles Mahlaba Banda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Selingamakhulu edlula amathathu 332 inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe, kubika abogatsha lwezempilakahle. Leli nani lengezwe ngabantu abalishumi lambili kwabahlolwe ngolwesine ntambama Nhlangula 11, 2020. Iningi labo kungabanye babantu abagcinwe endaweni zama-quarantine centers abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa. Lumbiko uthi njalo asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi, lokhu laqhamukayo elizweni ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi amahlanu 56,746. Asebesinde kulomkhuhlane sebengezwe ngabadabuka emashingo ababili ukuze babe ngamashumi edlula amahlanu 51, kwafa abane. Emhlabeni jikelele abale coronavirus abafunyenwe belayo sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa lengxenye 7.6 million, kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane 424,716. Abasinde kulomkhuhlane beyizigidi phose ezine 3,865,742, kubika abenhlanganiso eye Worldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe legciwane leli sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 216,446, labulala inkulungwane ezedlula ezinhlanu lengxenye 5,756, kwasinda inkulungwane phose ezilikhulu 97,068, kubika abenhlanganiso eye-African Union.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele na ku Twitter bu VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ilizwe lizavulwa kancane kancane ngonanzelelo olukhulu, kodwa abazisebenzayo abagoqela abaphila ngokuthengisa kumele babhalise kuhulumende ukuze bavunyelwe ukuvula. Ukuvalwa kwelizwe kwamanje uthi kuzaqhubeka kukuzinga lesibili u-level 2 emizameni yokuvikela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Embikweni wethu le kumabona kude namhlanje umnangagwa uxwayise uzulu ubana aqhubeke ethatha amanyathelo okuzivikela agoqela ukuvala amakhala lomlomo ngamamask emphakathini lokugeza izandla sikhathi sonke uthi abantu kumele baphume ezindlini kuphela nxa kulesidingo esiqinileyo wengeze ethi abamasonto sebevunyelwa ukukhonza kodwa imibuthano yabo kumele ibe phansi kwabantu abangamashumi amahlanu umnangagwa uthe njalo abanikazi bezindlu sebevunyelwa ukuhlawulisa amaloja irent ebengabhadalwa kunyanga ezimbili ezedluleyo ubonge eChina ngokuqhubeka liphathisa uzulu weZimbabwe ngezinto zokusebenzisa ukuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19 kodwa akazange aluphathe udaba lokuchaphazwa kwemali kuhulumende yinkampani ebikwa ilobudlelwane lemuli yakhe eye Drugs International udaba olutshiye abanye bekhuza umhlola umnangagwa uthe umkhuhlane lo kumele udlule ukuze abantu bakholise amalungelo abawaphiwa nguhulumende wakhe aguqela ukukhuluma yiloba yini abakufunayo lokuvota kukhetho olukhululekileyo ukuhlaziya amazwi la untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele
Ambono ukuthi umkhuhlane wecorona uyavalela abantu ukuthi bebe lamanye ama freedoms especially isikhathi le ama freedom of speech injalo futhi even freedom of movement yes siyakwazi ukuthi abantu abavunyelwe ukuthi behambe endaweni ezikhatshana but sibonile ngesikhathi se-COVID ukuthi abantu bebetshaywa ukuthi baye emagrosa bebetshaywa ukuthi bangene etown into zonke ezinjalo ungananzela from March up to now kulabantu abaningi kakhulu abatshaywa ngamapolisa kobulawayo kuphela I think abantu abafika ababili ababulawa ngamapolisa esilobela kulomuntu owabulawa ngamapolisa kulabantu abalinyaza kakhulu abanye baqanyela izandla abanye balimala betshaywa ngamapolisa so lawo ma freedoms umnangagwa akhuluma ngawo ambona ukuthi alani le COVID because ama journalists abothwa i COVID ikhona noma ingekho abantu bayatshaywa i COVID ikhona noma ingekho amabobandla aphikisayo ka enjoy ama freedoms la akhuluma yena umnangagwa i COVID ingekho loba khona so mbona ngani nje uhulumende weZimbabwe ukhokhela ngiba umnangagwa bazama ukusebenzisa iCovid bevala ngokuthi kule Covid kodwa bebencindezela amalungelo abantu so ayisozi tshintshe lutho ukuphela kumbe ukuhlala kweCovid okudingakala eZimbabwe ukuthi uhulumende weZimbabwe ehloniphe amalungelo abantu
ukwehluleka kwakhe ukukhuluma ngodaba lwenkohlakalo olubikwa luphatha umdeni wakhe lenkampani yeDrugs International ukubona njani
I think xa kufika entweni njeke nje corruption lezi ubaba uMongameli kuzamele ekube lokunengi akwenzayo ngoba kuyadanisa kakhulu ukuthi inxa kukhunywa ngecorruption umntana wakhe ebesekhanye ebalelwa khona ukuthi nguye owayeza benefita kakhulu entweni leyi ethenda leyi so ukungakhulumi ngakho aphumele egcekeni ubaba uMnangagwa etshengisele ukuthi uzimisele ukulwa lesitha secorruption lesi kutshengisele ukuthi kakazimiseli ukuthi ekhulume ngecorruption njalo eyilwise ngoba sakwazi wade ngena laphana embusweni wayenza i-anti-corruption commission abantu abaningi ababekhangelela ukuthi izaxabana kakhulu nabantu ababalelwa ekweze corruption but isikhathi esiningi i-anti-corruption is just into esetshenziswa ukulwa labantu abangani baphikisana lohulumente so I think kuyadanisa ukuthi umongameli kazanye ebambe indaba ye-drugs international le ngoba indaba esihluphe kakhulu iviki elidlulileyo abantu babonile ukuthi inkampani kade ifuna ukuthatha imali eziningi uhulumende ingenzanga lutho so njengomongameli welizwe ozimisele ukulwa le corruption besicabangela ukuthi uzakhuluma ngayo indaba leyo eyibeke egcekeni ukuthi uhulumende wakhe kavumelani lakho lokho so kuyadanisa nje umuntu usale ele mbuzo eminingi ukuthi yena wayesazi okunganani ngodaba lolo
umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe njalo ulwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu limuzwe lapho exoxa ecingweni lontungamile Nkomo weStudio 7
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kilohertz ku-short wave ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave lagu 4930 6040 lagu 15460 kilohertz ku short wave.
Sokubhubhe umfana oleminyaka elishumi lantathu esibhedlela sempilo kobulawayo ngesihudo lamhlanje ngemva kokunatha amanzi abikwa ebengcolile elokishini leluveve njalo omunye oleminyaka elishumi lasithupha uchone uthangi ngesizathu esifanayo. Isiphathamandla salesi sibhedlela uDokotela Xolani Ndlovu uthi sebelaphe abantu abangamashumi amabili lambili abagula ngenxa yesihudo abavele elokishini leluveve lelobhengula lapho uhlupho lolu obelubhahile phose okwenyanga edluleyo. Ikansile yakobulawayo ithi isahlolisisa lolu daba. UDokotela Ndlovu uchasisa okuningi ngalolu daba.
Kusukela mhla ka 6 June ngomgqibelo sibe lenani labantu abalishumi lambili asebelaliswe lapha esibhedlela sempilo Central Hospital lelo mkhuhlane wohudo. Ebantwini labo bekukhona labangabantwana. Kuzofika namuhla sesilahlekelwe ngabafana ababili omunye oleminyaka elishumi lantathu omunye oleminyaka elishumi lasithupha.
Nxa selithole ulwazi olunje kuyini elikwenzayo?
Uma sithola ulwazi olunje siyazisa abezempilakahle zeBulawayo City Council i-City Health Department ukuze labo benze uphenyo endaweni yakhona leyo eluveve batholisise ukuthi kahle kahle kungani kusiba nokumemetheka komkhuhlane wohudo kuleyo ndawo ukwenzela ukuthi uma kuyinto abakwanisa ukuthi bengenele ukuthi ukumemetheka komkhuhlane lowo umiswe beyenze khonokho. Umkhuhlane wohudo njengoba sisazi ikakhulu ungumkhuhlane ophathelane lezokuhlanzeka okufana lokuthi abantu kufanele begeze izandla bebilise amanzi ikakhulu ukhathesi abathola khona amanzi awesibhorane lanxa amanzi ayekhansili ethe aba lesikhathi engekho uma ebuya amanzi lawana ayakwazi ukuthi abuye engcolile kufanele ukuthi abiliswe amanzi lawana ukuze ahlanzeke.
Lo bekungudokotela Xolani Ndlovu isiphathamandla sesibhedlela sempilo ubexoxa ecingweni losandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Abagcini sihlalo bamakomiti edalele ephalamende bebethe gwaqa lamhlanje kobulawayo ehoteleni yeHoliday Inn lapho abakade becubungula okuchiyeneyo njalo umlawuli waleli dale ube kuthaza ukubana kuncediswe inhlelo zokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joe Gabuza umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezamandla kagetsi ochwasisa ukubana kungani behlangene ehoteleni le kulokuthi baqhubele umhlangano enkundleni zebulenjini ukwenzela ukunqabela kumemetheka kwe-COVID-19.
Ikomiti ngayinye ngayinye siqalisa i-session ye-parliament siyafaka izi engathi ama-objectives ethu ukuthi sibe le-work plan ukuthi sihlose ukwenzani nge-session le parliament. So ama objectives lana konke lama activities konke sihloso ukwenza sesiyavala ihlandla le-session yokuqala sesiyivala elesibili. So sesihlangene ukuthi njengama-chairperson senza ama-reports sitshele uZulu ukuthi ngibese parliament ukuthi hayi kuloko esasihloso ukwenza sesifike lapha lalapha lalapha usilelayo yilokhu esifuza ukuthi sikukhangela ukuthi singakwenza njani nge-next session. Yanti iyakhangela ukuthi kuyabe lama-bills e-parliament, ama-bills e-committee la angene njani, lohluze njani, ama-activities anjengokuthi ukuvakatshela izindawo zihlole ukuthi uhulumende usebenza njani kuma-ministries, konke lokhu yike sikuripotayo.
Abanye bathi bekungadingeki ukuthi lize libuthane eweteleni njengoba sibona ukuthi kule gcikwane leli le coronavirus, kukanti bekuzalondoloza imali.
Siqalisa i-session ye-parliament siyabuthana njengama-chairperson sikuzinga oluthiwa i-LCC, i-Liaison and Coordination Committee. Uyi-committee ihlanganisa yama-chairperson asibantu abaningi, ama-chairperson zonke le staff se-parliament asidluli kuwo-20. So lapho esihlezi khona esibuthanele khona sibalutshwana njalo sinakekele konke ukuthi no singaspread umkhuhlane loyo ukhona we-corona. Sihlezi gatshana lagatshana, nxa zingena yonke la ma-mic ayasanitayizwa, ungakakhulumi uyasanitayizwa izandla, konke siyakunanzelela konke khonokho. So amboni ukuthi yinto engasihlupha kangako kuthi ngoba siyalandele zonke izinqumo lezifiso Minister of Health, the World Health Organization, yokuvikela umkhuhlane wona. So imali ye singathi besiya but besiya save imali kodwa vele inhlangano esihlala sisenza ngoba okunye ama-reports awungeke wenza over the phone, kufanele lihlangane likhulumisane linike i-report abantu beyi-criticize bebona ukuthi siyaplana siya njani. So i-planning nje ye-next session then sikhangela ukuthi esikwenzileyo ku-last session sikufeze njani.
Lo bekungumnumzana Joe Gabuza, umgcinisihlalo wekomiti ebona ngamandla kagetsi, ubexoxa ecingweni loSandikile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Live Talk lamhlanje sikhangela ukwephulwa kwelungelo loluntu kanye lokwenzakala kwezombusazwe. Kodwa likhumbule izihlobo alisozele nelise kungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yegciwane le-coronavirus. Abesifazana be-MDC Alliance abathathu, onkosazana Johanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsai Marova, bamiswe emthethwandaba namhlanje besetheswa icala lokuqamba amanga ukubana bathunjwa bahlukuluzwa ngabantu abanakanelwa ukubana ngama-CIO. Betheswe njalo icala lokumemethekisa amanga bengcolisa uhulumende. Abathathu laba bathi bathunjwa batshaywa kakubi njalo bahlukuluzwa ngokocansi. Abachuchisi balile ukubana abathathu laba bakhululwe ngenhlawulo yesibambiso sebheya. Kodwa igqweta labo umnumzana Alec Mchabehama usixolile lesi sinqumo isithi uhulumende uhlukuluza abathathu laba. Sisiya emoyeni udaba lolu belusaqhubeka emthethwandaba. Iqembu lomdlalo wenguqu ele Habane Pirates libuthanise uncedo lwemali yokuthengela asebegugile ukudla ngesikhathi abantu bevalelwe emakhaya bengavunyelwa ukuhamba-hamba phansi kweziqondiso ze-lockdown emizameni kahulumende yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Umfundisi uJedmus Moyo nguye ophiwe umlando wokuthenga lokuhambisa impahla lezi eziphiwe asebegugile abasendaweni yeHabane esigodini, njalo uthi lokhu bakwenze ngemva kokunanzelela ukuba isimo se-lockdown sitshiye abadala bekhangelane lendlala.
Siye sacabanga sabumbana siliqembunyana elasemzingwane district sakunanzelela ukuthi isimo lesi sikuso namhlanje kasikho kahle hle ukudla kakukho kakutholakali kunzima ebantwini bonke saqoqana sisebenzisana leqembu iqembu lethu ihabane football club sase sithi kungcono siyenze okungama parcels lathi kubazali kakhulu abantu abadala abayi 75 ehabane khona phana
abaphatheke ukuqoqela imali yokuthenga ukudla lokho okuphiwa abadala basehabane ngababalisa uThembani Mpofu uFranklin Sibanda usiniwe Ncube uSingatsho Mpofu uNtombi futhi Thusi uQuintami uPrince Gumbo kanye loQaphelani Sibanda iqembu lehabane Pirates Football Club lidlala kusigaba sezifa Mathebeleland South Division 2 njalo nyaka nje liqede lisendaweni yesibili engalaneni yemiklomelo ngemva kweqembu leTalent Vision Academy okuyilo elithole ilungelo lokuyadlala kusigaba sezifa Central Region Division 1. Kule mibiko kodwa ethi phambilini kokuqhamuka kwegciwane lecorona iqembu lehabane Pirates bese linxuswe izinkokheli zeCentral Region Division 1 ukuba lithathe indawo etshiwe liqembu leDainderi lona eliziphumele lodwa kuligi leyo. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Hello, was a Friday liviki silomculi oyengumdlali omkhulu womdlalo wenguqu kweZimbabwe uCharles Mahlaba Banda. uCharles wadlalela amaqembu enguqu ambalwa agoqela ele Chicken Inn FC. Khathesi usengumculi womdumo weAfro Jazz le Afro Pop ekobulawayo. Asizweni exoxalo Ezra Chisa Swanda weStudio 7.
Bamazi ngokuthi umuntu akaseme Mahlaba Banda owayecula umdumo wesicathamiya leqembu lakhe lo dumo elesinduza boys. uCharles ekhabele ezenguqu egangeni walandela indlela kayise.
Mina ngafunda eNkanyezi Primary School, secondary level ngafunda eSikhulile High. So lapho engayenza khona ukuqeqesha kwami. Bengidlala ibhola, ngadlalela iRail Stars, Chicken Inn, leQuellerton. Ukucula kubuye sokuyinto ekade sisengitshelwa ngabantu ukuthi ngile talent. So mina ngangihlala ngiconcentrate ebhoreni.
Umahlaba ubengahlala ecula ingoma zabaculi abathiyeniyo nxa elabanye bakhe besemdlalweni wenguqu okuyikho kwamqubaqumbayo ukuthi achiye ibhola lenyawo aqhubeke ngomsebenzi owathiwa nguyise.
Belubethanda ungithatha ngihamba laye kumashows siyambukela. So yikho owanginspire ukuthi lami ngifise ukuthi ngingene kwezomculo like izingoma zabojabu Khanyile, Busimhlongo, Dorothy Masuku. Yikho owangenza ngagcina ngingena emculweni kakhulu. Ama projects ami ngisebenza lesunduza upcoming artists aku community fire SA UK okuthiwa yisosa xa then ngisebenze njalo lo Janet Wood use England live.
Manje upheka elinye idlathi lakhe elitsha njalo ukhangelele ukuliphawulela uZulu ngokuya kwesikhathi. Lonakela kuqala lahamba njani mfana kaMahlaba?
Le album engayirelizayo okuthiwa ngundebe zami, album le engayenza ngo-2018 ile ngoma ezingu-10. Phakathi kwengoma khona kwe-album yonaleyo kule ngoma okuthiwa Ngikhethe Wena. Ngikhethe Wena ye engayenzela ividiyo ye yayenza udumo sibili ebantwini abaningi khona lapho abantu abaningi abahle baqala khona ukunjani ukungisekela sebebona ngisenza lo mculo. Asonto nje ngiphonga ubuya lubizo endithathela emdeni
akande ngokuza ngakuthembisa nawe ngicela ungithembe njalo masimathandana thandani sobeleni
abalaleli bangaxhumana njani lawe ubatshelele ukuthi bangawuthola njani umculo wakho
mina ngitholakala kuma social media Facebook Instagram ngibe ngitholakale la ku YouTube amanye ama social media platforms ngisawasebenza manje ukuthi imusic yami ingene khona lapho kodwa phela lapho abangangithola khona inumber zami ngu 0775 941200.
Abadala bathi udiwo lufuza imbiza usemahlaba banda ngesiphiwa elaso sokucula wazizala kuleli jaka elicula kamnandi uCharles Mahlaba Banda. Uyabesilaye kuhlelo waza waza Friday mpela fike mnandi kini lonke igama lamu ngeza Jesus Banda lisale.
Mama, uthando lakho lubalulekile. Mama, ungikhulise ebuntwini balo mhlaba. Mama, thank you mama, umthalo wawuthwala ngisesemncane. Ngiyakukhumbula umshayiso wentandane. Ukukhuthisele ngobili. Awu,
ngehlukani izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokela lamhlanje. Sele kumakhulu edlula amathathu 332 inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Kubika abogatsha lwezempilakahle emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.6 million. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah ngisithi libe lempelasonto elichukela. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.